sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 Mabasa 2019 ngokhiphs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kugejwa amathambo abantu ababulawa yikukurawundi eJolojo.
Okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe. Hayi, ngizwe ngikhululeka emoyeni ngoba ngithathe isikhathi eside over 36 years ngiworried ukuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala nokuthi walaliswa ngathi njani. Hayi, namhlanje kodwa hayi sengikhululekile.
Umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa izihlobo ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi.
Ngesikhathi kuqhasa ukutholakala izinto kuthiwa zafakwa kanye labo abanye bakhanya bavuke ngokukhala okuthile.
Sizalethulela ezamasiko.
Ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbe kwezicathulo mbokwane kuyabe kungabonakali. La bantu laba esihlangana laba abasitshela sibakhangele la umuntu usuke ungamazi, umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo.
Lingakhuthwa lohlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
I-Commission ye-National Peace and Reconciliation Commission ikale namhla ukugebha amathambo abantu ababulawa yikukurawundi incedisana lenhlanganiso yekuthula Trust izihlobo labangane. Ugejwe amathambo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma lomkakhe uJustin Chuma eGwayi endaweni eyaziwa ngokuthi cross level esiqintini sakosiphepha esabelweni seMathebeleland North. Ababili laba ababejadile badutshulwa bezama ukuya kobulawayo ngo-1983. Sixoxele intatheli zindaba yeStudio 7 u-Anastasia Ndlovu obone kusenzakala lokhu ongokuqala ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa yikukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987 eMathebeleland neNkabazwe.
Ngisekhosini kwesiphepha eCholocho lapho okubekwa kwadutshulelwa khona uJustin lonkosikazi wakhe uMangwenya bejonge ukubuyela kobulawayo bebalekela umbhuqazi wegugurawundi ngo-1983.
Singathi-ke kuyini okubonileyo khonapho, bekulabo bani, kusenzakala okwenzakaleyo?
Bekulesisebenzi iqula lonke le ukuthula Trust likhokhelwa ngu-Sherry Apple onguye u-director obekhokhela ukugejwa kwamathambo lawa bewakhipha ngobucoco obuphezulu bewafaka lapho kumele bewafake khona bewathwala bewasa kuma-laboratories obulawayo ukuthi kuyehlolisiswa ukuthi yibo ngempela na. Bekule National Peace and Reconciliation Commission bekulo baba u-Chief Justice uNare ehamba lomunye wakhe u-commissioner uLeslie Ncube bakubonile konke lokhu kusenzakala. Ngesikhathi ubaba uChuma ebulawa lenkosikazi yakhe kubikwa babethwele iradio, i-umbrella lesikhwama, konke khonokho kutholakele engcwabeni labo.
Singathi-ke nxa usukhangele abantu unxa kade bakhangele emehlweni, kade bekhangeleka benjani besenza khonokho?
Abantu balapha bemuli yakoChuma lakoNgwenya bebetshengisela ukudabuka okukhulu, kodwa enkulumeni yabo bathi sokuzabanika ukuthula sebelinde ukuthi kuyehlolwa bephiwe amathambo lawa bewabeka ngesiko labo ngoba bekuyinto ebingabaphathi kusukela kudala, njalo bekunzima ukuthi bebeke kutsha izihlobo zabo lezi ngoba uhulumende ebengakhululekanga ukuthi bakwenze lokho.
Siyabonga kakhulu-ke Anastasia. Sixoxe njalo lomnumzana Enoch Ngwenya, umne wabo kamuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Ma ngisakhumbula kahle kwaku-1983 kodwa i-date nelanga hayi lwengasalikhumbuli kahle.
Singathi-ke khonapho-ke babuya kutheni, bafika bathini?
Izakhamizi zakhona lapha bathi vela zange bakhulume nabo kutheni. Bathi bathutshela elokhuzeni empambukweni yesiporo nelokhuzeni nomgwaqo. Bavele bathutshisana nawo amasotsha khona asababiza. Bathe bebizwa basondela duzane nawo lawo masotsha avele abadubula indoda kasisi.
ngemva kwalokho sengeqeda ukudubula indoda kaSisi, uSisi wabe sekhala. Uthe sekhala laphana, baze sithi ngono sibulale la imfazi wedistance, baze beyambulala.
Vela abazange bakhuluma okuningi vele?
Hhayi, abakhulumanga okuningi.
Singathi nje uzwa njani namhlanje njengoba-ke lisuse amathambo akhe khonapho-ke?
Hhayi, okungijabulisileyo yikho konalokhu ukukhipha amathambo akhe. Hhayi, ngizwe ngikhululeka emoyeni, ngoba ngihlale isikhathi eside over 36 years ngiyiwarid ngokuthi really udadewethu wavele waphonga unyamalala, nokuthi walaliswa ngaphi njani. Hhayi, namhlanje kodwa hhayi sengikhululekile, sengilinde nje ukuthi basinikeze amathambo sikwazi ukumbeka ngendlela esiyibeka ngayo thina bakongweni.
Singathi-ke amathambo ahanjiswe ngaphi okwamanje?
Okwamanje akukhombisa ukuthi ahamba nabo laba abawakhiphileyo.
Abatshonga ukuthi bazawenzani?
Bathe bayiwasa elaborathori abawakhangela khona ye. Bathi ngemva kwalokhu uma sebeqedile ukwenza lokhu abakwenzayo, athinki sebezosibuya basibize-ke sebesinikeza-ke amathambo lawana ukuthi hhayi, sesiqedile esikwenzayo, umuntu ngumuntu wenu, ngempela amathambo langawenu selingabeka ngendlela elibeka ngayo.
Umnumzana Enoch Ngwenya ngumne wabo kaMuyi unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma owabulawa yigugurawundi. Omunye obesendaweni le ngumnumzana Amon Joseph Chuma, umne wabo kaMuyi wadutshulwa lomkakhe unkosikazi Thandi Ngwenya Chuma.
Umufi ngumne wethu ebengimelama kwesibili. Wabulawa ngokudutshulwa.
Kuthiwa bamdubula kutheni?
Hayi, kwakungalasizathu vele nje esokuthi babadubule vele, kwakungalasizathu ngoba vele kazange akabambe umphopho empilweni yakhe.
Singathi kodwa uzwa njani amathambo akhe esekhethiwe khonapho?
Hayi, mina mbona senzaba ku-safe place ngoba bebeyohlala kungikhathaza isikhathi sonke, ngoba every time nxa ngiziye ekhaya ngidlula khona ethuneni loleni. Hayi, lisegangeni 19 kilometers away from home.
Kujoni kodwa-ke lamhlanje sokwenzakale lokho?
Kona inhliziyo yami isizahlala phansi. Plan B ukuthi sengambeka ngaphi.
Uthini umndeni wenu ngakhona kokwenzakaleyo?
Hayi, umndeni wethu lawo hayi ke awulasiposibili labo nje, sebekhululekile ukuthi isihlobo sabade sisegangeni, sesiphumile egangeni.
Abenhlanganiso yekuthula trust bathi bazama unceda ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugurawundi ngendlela eqondileyo.
Ngokubona kwami kuphumelele kakhulu.
Ye, so ubona zandi za kwenza okunye okuningi kumbe khonokho sokuphelele khonapho?
Ngokunyenzakana ngoba umonakalo wabamkhulu yona indaba.
Ye,
futhi kuyangathi khona i-NPRC yona izaqhubeka yini ilungisa into ezifana nayo.
Ye, singathi kuyasebenzeka kodwa
kwanamhla kusebenzekile, asibonanga into ezindela umsebenzi.
Ukuze uya phambili lizakuhamba ngaphi lisuka lapho? Awuleqiniswa lokuthi lingayani?
Mina sihamba ngemva kwe-NPRC ngoba thina we only provide technical expertise, nothing else. So silandela ngemva kwakhe.
Bekulabafundisi njalo kugejwa amathambo abantu laba?
Mina ngingumfundisi uRobson Zikhali.
Yebo baba Zikhali, lisebenze njani khonapho?
Hayi, kusebenzekile.
Singathi-ke nxa usukhangele imuli izenezi ezilabantu abagejwe amathambo khonapho, uthe ubakhangela wabona bekhangele kanjani ebusweni?
Ngesikhathi sikuqaliswa bekhangelwe lokudana okuthile, ngesikhathi kuqalisa ukutholakala izinto okuthiwa ngafakwa kanye labo, abanye bakukhanyisi bakube nokukhala okuthile, then ngemva kokuthi sekukhitshiwe, sekukhitshwa amathambo sefakwa lapha ngabantu, bekubuhlungu kodwa kugcineni sekuxoxwa nabo. Abaningi bathe bona sebesizwa okungunywana phakathi kwabo, sebengafika esigabeni khona mhlazana beyabeka abathandekayo bethu. Abathandekayo babo sebezakudela ngoba sebebabonile laba abayizihlobo zabo. Kungake ngizwa khona lokhu bekuvele sibili, kungani balokuthandabuza kuthize ukuthi kulento enjalo yenzakalayo.
Singathi-ke kuyiwa phambilini, ubona zani kuyanceda yini abantu khonokho umfundisi?
Yes, nxa uhlelo olungaqhubekelela phambili kuzanceda abantu, ngoba abantu bayaswele ukuthi babe le-closure. Bafike esigabeni kubuya ubona sibili i-reality ukuthi umuntu wabasibili for sure wafa.
Kukhangelelwe ukuthi kuzagejwa amathambo abantu abaningi ababulawa yigugurawundi okwakuthiwa yayidinga amalocaja ayecatshangelwa ukuthi ayesekela uMuyi uJoshua Mqabuko Nyongolonkomo owayekhokhela ibandla lezaphu. UNkomo owakuphika lokhu wacina ebumba uhulumende womanyano lowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ongazange axolise ngombhuqazwe wegugurawundi. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu sebekhululekile ukukhuluma ngombhuqazwe lo njalo lokuthi begebhe amathambo ezihlobo ezabulawa ikukura wundi. Umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF uthi lokhu kuzakwenza ukuthi abantu ababulawelwa izihlobo zabo bathotshwe inhliziyo.
Into enhle ngodaba lolu okathezikulena sokuvula ukulena azikhulumeni sibonisaneni. Into mina engafuna ukubana yigxizelele kakhulu ingene ebantwini kuyona asivuleni ama-avenues wonke esingabe silawo sikhulumisaneni siboneni. Uyabona into one abantu abanganazeleleni. Nxa ungabamba inzondo phakathi kwakho ngoba omunye umuntu ukuthambalisile ehle kumxolela lwani umuntu uyahlala lobele power over you amandla phezu kwakho ngoba wena uyahlala lobuzondile okusho ukuthi nakuza kuvalela ubana ukwanise ukuyaphambili kokunye ebengahamba phambili ngakho uphumelele ngakho.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Benana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babe lobola
ulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba ongani luphatha abantu ngendlela esijeneyo. Lapha sikhuluma ke ngothando. Umunye umuntu uyabe seNgilandi, omunye seAustralia, kumbe omunye seZimbabwe, omunye seIsrael, kumbe endaweni ezinjalo. Nginenhlanhla ngoba ngilonkosazana noMalanga Bebe lobaba ke uVolta Moyo. Mabebe kunjani mama?
Ngiyaphila baba. Duve unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Baba Moyo, siyakwamukela kuhlelo.
Salibonani lonke bakithi.
Siyaphila kakhulu. Siqalise ngawe Mabhebhe, sibe sicela sitshaye ngamafutshane indaba leyi. Kula khona ukukwabuthe uzokuthiwa abantu bayathandana omunye ule, omunye ule. Kuyasebenza konoko?
Ah, kulezi nsuku kukhanya kuyasebenza baba Duve. Kuya ngokuthi uhlangene lomuntu onjani. Abantu kuyasebenza, abanye kuyabasebenzela, bathathane, bahlale. Ngoba sokuyindlela esihlangana ngayo, akufela ngenye indlela.
Liyabe likhuluma nje ngomlomo kuphela kuphelela khona pho
kulama video liyakhuluma likhangelene ngoba vela ngithi manje bese betshintshile ukuthi umuntu ukhonjiswa njana. Ngithi umuntu bese thatha kuphela iphone number ukavela uvume iphone number usumvumile umuntu. So mina ngubona umehluko wakho kuyafana ngoba liyayenza ama video calls ligcine selibeka lelanga lokuhlangana selihlangana selibonana libona ukuthi liyazwanana yini emoyeni into enjalo egazini uyabona. Baningi impela abantu engibaziyo mina abahleliyo manje abahlangana ngabo WhatsApp laba Facebook into ezinjalo.
Ye baba Moyo, nantu daba lolu yaluzo lawo lapha ke kuyasebenza yini konoko?
Ye abanye kuyabasebenzela ukuthi babonane ngendlela zona lezo zaboma khalekhukhwini babuye njalo bathumezela izithombe. Babuye bafake lama date ukubonana babonane bathandane but kuphathelane lengozi eziningi ngoba ikakhulu umuntu wakhona uyabungamazi sisi nxa umuntu ezifaka kumakhale ekhukhwini ezithatha izithombe uzithatha ngendlela ozayibuka endlela ezakuthabisa wena ungamazi kuthi nxa selibonene intsha leyi sebebonene sebehlangana bakuthole ukuthi ayisibo bona abantu ababecabanga ukuthi yibo bona sebeqalisa ukubonana ukuthi neziphutha indlela yakhona ibingayisiyo ebemele ngidinge umuntu engahlala leyo kwempilo yami yonke.
Khonapho-ke Mabhebhe ukuthi kuyafana phela lokuthenga ingulube esakeni. Uyabonga ukuthi pula ukuhlu nje kade umuntu ufake nje isithombe sakhe sakudala esesengumfanyana ukuthi uyadibana layo umthole ho nangokomuntu.
Ngivumelana layo ubaba Umoyo into ayithoyo ukuthi umuntu laphayana yikho ngangibone nje amanye ama-jokes bewafakile ukuthi umuntu ungabona izithombe kodwa ukunuka kwekhwapha kumbokwezicathulo mbokwani kuyabe kungabonakali. Uqinisile kodwa into esingayitho labantu laba esihlangana laba basishela sibakhangele la umuntu suka ungamazi umuntu uyakubonisa lokho afuna ukuthi kube yikho futhi okubonayo. Yikho kulama video. Ividiyo mawufuna ukumbona umuntu ukuthi hayi unje. Ividiyo uyabumbona akufani le mpikitsheni. uyabona into engiyithola. Kodwa kwe-character yomuntu ukuthi umuntu vele uyimhlobo bani lokhuyana abantu bayakufihla izini umbone in real life. Omunye umuntu usungahlala la uye discover ususendlini ukuthi hayi phela ngathandana lomuntu oluhlanya vele la. Kodwa kungumuntu okade ekukhombise likhangelene ngamehlo kungasikho emafonini. So mina ngibona ngathi kuyafanana nje.
Baba Moyo siyakwazi ukuthi kudala sibili wasithi nxa ukukhombisa intombi. Ishaya isihlahla nje isiphundle siphele du amahlamvu lapha. Kwakungamnandi ke khona kuyana nxa sokuqathaniswa lakhona kokwenzakala kulezi nsuku.
Kwakumnandi kakhulu ngoba kwakunika ithemba lokuthi ukwala kwakhe okwamalanga elokhu equmaquma amahlamvu ezihlahla mhlawumbe hayi ayiso umuntu ongaphokuvuma wonke umuntu lawo uthi lapho suvumwe khona uzitha isifuba ubone ngazathi hayi uvume mina kuphela ngazake avume enye indoda ngaphandle kwami. Le indlela esikhona yalezi nsuku yes ngazake siyibalekele bathi indlela zakhona laba abatsha bathi mina hayi angincomi kangako.
Ngithathelele ithuba zolukandaba ukuthi mbonge unkosazana Nomalanga Bhebhe ingcwethi kwezamasiko esintu, mbonge njalo lo baba uVolta Moyo ingcwethi layo kwezamasiko esintu. Baba Moyo ungathinelwa kusasa.
Siyabonga
Mabhebhe.
Siyabonga khulu.
Yes, bonga kakhulu. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo silo unkosazana Nomalanga Bhebhe kanye lo mnumzana Volta Moyo. Oliver lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ukeeps tube lilale.
Bayawagcina masiwa
usenziwe.
Owawusenziwe manje
namasiwa.
Yeah, ekwa manje sike sizwe eziphathelane lezabatha silo Mike Hobe.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngumike wabe. Lamhla kuhlelo sixoxa lomnumzana Keith Moyo owephephandaba ele Urban Culture Magazine wobulawayo. Sixoxa losuku lwe World Press Freedom Day lona oluthakazelela umhlabeni jikelele kuliviki ngolwesihlanu. Usuku lolu lule njongo yokuthakazelela imisebenzi eyenziwa ngabantu abakumsebenzi wokuba yintatheli lezindaba. Ngiyakwamukela uhlelo lwethu labatsha. Unjani mnumzana?
Hayi, ngiyaphila. Njani?
Hayi, mina ngiphilile. So Keith, yini umbono wakho mayelana nosuku lwe World Peace Freedom Day?
Kumele kube lusuku lapha esikwanisa ukuthi sikhulule njengabantu abayivoice yabantu. Ingazi ukuthi into leyi ukuthi iya achieveka yini, angikwazi.
Awungitsheleke Keith, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuba yintatheli zindaba?
Amna ukuthi vele ngikhule ngumuntu wethanda nje ukubala ya uthanda indaba zabantu nje but well ngacina ni decide ukuthi ngcono ngikwenze kube yi career because I believe if you are a journalist you are the voice of the people, you are the ear and i voice yabantu.
Ubona ngani abantu abakumsebenzi wokuba yintatheli zindaba ikakhulukazi eZimbabwe bayahlonitshwa na?
Hayi, lokho asikafikiko eZimbabwe. Mbone ngani eZimbabwe kusasekhona ukuthi abantu abakuthathela izindaba bahlukunyezwe. So kutshengisela ukuthi i-freedom yabantu abakupress ayikabi khona. Kimi mbone ngani eZimbabwe sakhatshana ngoba usathola ukuthi ukhona ukuthi umuntu ongu-cameraman ethatha amapikisha emgwaqweni, uthole esechayo ukuthi uthathelane amapikisha. Nginike i-example yokuthi mhlaka ngo-January ngenxa ye-press, i-freedom of expression abantu abalayo, kwagcina sekumele kuvalwe i-internet. Okutshengisela ukuthi the freedom of expression through the media is still a sensitive thing.
Ayi, asigqibeni ingxoxo yethu yalamhla ulawi namazwi okunikeza abantu ikakhulukazi wonke umuntu ongisakhulayo othi hayi lami isifiso nginaso sokuba yintatheli zindaba kodwa ngiyasaba ngenxa yokuthi ngiyibona izinto eziyenzakalayo emphakathini, iyintatheli zindaba ezijiyeneyo, abanye bayaboshwa, abanye bayashawa. Ulawi namazwi okubanikeza
ukuba i-journalist is something that is very difficult. Kumele uzimisele and ube prepared, especially nxa uzangena kuma socio-economic issues lawo ungathi ngezopolitiki or into ezingathi zi-affecta umphakathi. Kumele uzimisele ukuthi kuzaba khona nje ukuthi okuzayo layo kukuhlukumeza. kodwa mina ngombono wami ngumsebenzi okumele umuntu uzame nxa ukuthi ulawo enhlizweni yakho. Njalo abantu kumele baqalise ukusebenzisa esibiza ukuthi citizen journalism. Akumelanga kulezi nsuku wonke umuntu useyireport ngenxa yokubuya nje kwe-technology esesilayo. Umuntu usekwanisa ukuthi adobe ifoni, sonke singama-reporters. Nxa uye adobe ifoni ukhuluma ukuthi hhayi emzilikazi khathesi kulabantu abatshaywayo uWhatsApp utshela nje abantu egroupini. Suyintathela izindawo ngoba wena uthathe into oyibonileyo uyibeke ebantwini, uyiso uphinde ube zindlela, uphinde ube ngumlomo wabantu. So nxa unjalo la usuyintathela izindawo. So ngakho abantu kumele isikhathi sonke bazame ukuthi baphushe i-citizen journalism.
Nangu Keith Moyo, intathela izindaba yakobulawayo owephephandaba ele Urban Culture Magazine. Silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, iyona username yami. Nxa zikhona ezinye iindaba eziphathelane labatsha elifisa ukuthi sizithinte kuhlelo lwethu labatsha, lingangixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo lokuqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 isikhathi 2 kwanelo kwalamhla. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Okwamanje ke sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontungamela inkomo.
Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla, usiphathelene lamhlanje.
Siyahlangana njalo bathandeka lenkosi, sihlangana enkonzweni yethu namhlanje lapho sizabala khona encwadini kaLuka isahluko 24 iverse 16-31. Kufundeka kanje: kepha amehlo abo abibambekile ukuba bangamazi. 31. Amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amazwi la akhuluma ngamadoda amabili ababehamba uhamba ababelukuhamba besuka emawusi besuka eJerusalema. Amadoda la ayexoxa ngokwakwenzekile njengoba siphuma nje ePhasikeni, bebonisana ngalokhu okwakwehlele ababephila ngaleso sikhathi kuleyo ndawo. Into esemqoka lapha ngamehlo, ngoba kuverse 16 lapho sibale khona ukuthi kepha amehlo abo ababambekile ukuba bangamazi. Baningi abantu abahamba uhambo kodwa emehlo abo engaboni. Hayi, so mehlo enyamali esikhuluma ngawo, amehlo athi nxa ebuhlungiswa adingela amangilazi kumbe izibuko. Sikhuluma ngamehlo angaphakathi okubona okujulileyo okwenzakala empilweni. Iningi labantu siyahamba sisenza le zinto, sikhuluma le nkulumo ngobana sikhuluma njengezimpumputhi abantu abangaboniyo. Laba bantu babekwazi ukwenzeka le nkalathi yendaba. IBhayibheli lithi kodwa amehlo abo abebambekile. Kuningi okubamba amehlo abantu, izinto esizibona ngamehlo enyama, sizicabange ngengqondo zethu, zisiphambule ukuboneni into engaphakathi. Nxa usenza ulutho, dinga amehlo enyama lamehlo angaphakathi. Kuthi kambe lokho okwenzayo kuyakusa ngaphi, kuyakufikisa ngaphi? Ubone phambili, ungaboni eduzane. Yikho la madoda lanxa ayihamba besithi bayabona bengawele emagodini, kodwa amehlo abo angaphakathi ayengaboni lutho. Kwakubambekile, kwakuthe ngci emehlweni abo. Babesizwa ngendlebe, bekhuluma ngemilomo yabo, kodwa amehlo abo angaphakathi babengazwisisi ukuthi kanti kuyini lokhu okwenzakalayo. Njengoba ngisitsho, bakhona abanye bethu siyahamba ngasibona ukuthi kwenzakalani, asijulise ingqondo zethu, asivule amehlo omuntu ongaphakathi ukuthi sibone ukubana impilo zethu sizimisa njani, ukwenzela ukuthi singaze sathi nxa sesihambile ibanga amehlo ethu avuleke lamathuba engasekho. Yikho kuverse 31 ukuthi amehlo abo ayesevuleka bamazi wayesenyamalala kubo. Amathuba ayasedlula, amathuba ayasitshiya eceleni ngobana amehlo ethu abe savalekile. Ngesikhathi amehlo ethu evuleka, lawo mathuba mhlawumbe ikwenza okuhle, ikuzwelana labanye, lo esiyabe sikhanela ubana sincedane laye siyabe isikhathi siyabe sesingasekho. Kukangaki uthikaza udonda ungenzi okumele ukwenze usenziwa amehlo akho angaboniyo. Uthi uthixaqabu uvula amehlo angaphakathi buvele sekonakele. La madoda-ke lawo ayenjalo, amehlo awo ayebambekile, babengaboni ukuthi baya ngaphi. Lawe mhlobo wami, akuvule amehlo akho, unanzelele isimo okuso, uzikhangele wena, khangele abantu labo abahleli duzane lawe. Abanye bakhalela uncedo lwakho, kodwa amehlo akho kaboni. Abanye bayadubeka, wena kodwa udubo lwabo aluboni, ngoba amehlo akho angaphakathi kaboni. Uyazikhangela wena wedwa, lalabo abaseduzane lawe. Amehlo abo ayebambekile, bekhuluma la uJesu uqobo lwakhe, azange bakunanzele konke lokhu ngoba babe amehlo abo angaphakathi angaboni lutho. Bathi bethi xaxabo amehlo abo esevuleka uJesu wayesehambile, ungasalele emuva. Mbone uJesu empilweni yakho, akusize uphathisane labanye, likhulumisane ngendaba ezakhayo, elitshiye indaba ezidilizayo, ngoba yizo ezivala amehlo abantu. Amehlo akho kavuleke, wabona amathuba okumele uwasebenzise empilweni yakho lempilweni zabanye.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhuleke. Nkulunkulu ongehlulwa lutho, sicela amehlo angaphakathi, sibone isimo esikuso, kwenzela ubana senze lokho kumele sikwenze, ithuba lisavuma. Njengala madoda komele bakhulumisane lo Jesu engakanyamalali, sicela ubana amathuba abuya kithi siwabambe siwasebenzise, ngobana sibona ngelihlo langaphakathi. Hlalela sikela manje uzobona phakathi. Amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Ithandeko Zintimkandla.
Siyabonga Ntungameli Nkomo. Wezemidlalo yenguqu, iqembu leDynamos libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leTelone emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhlanje. Kweminye imidlalo, Capes United 4 Bulawayo Chiefs 1, Herentals 0 Ngezi Platinum 0, Triangle 0 Chapungu 1, Wange 1 Manika Diamonds 0. Kube okwamanje sike siboneke eBhilitane, Manchester United 1 Chelsea 1.
Dear darling, standwasami, my sweetheart, my honey, uiska popo, uiska mlamayezi, my chocolate, my tambolenkuku, uismomondia, unsomo ya wami, au standwa, tata utanduluami.
Tata utanduluami. Tata utanduluami. Tata.
Tata uthando lwami loke ngulikhwa kancube imbongi phelezwayo khona ngaleke kubulawayo. Singayehlukani ngothi sibone ezikade zikhokhela namhlanje ngamafitshane. Kugejwa amathambo abantu ababulawa ikugrawundi eCholojo. Umfundisi obone kugejwa amathambo la uthi lokhu kungadoba inhliziyo zabantu abafelwa izihlobo ngesikhathi sombuqazwe wekugrawundi. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje, waluvalisayo uKipstube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.